So we see card is in the VOA in the Vele.
Lingali Fuganjani, Mthwakazo Muhle, Zulukandaba, siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 12 kuMpandula 2019. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isidumbu sowayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe sizasiwa enkundleni yeRufaro Stadium eHarare lamhlanje ukuze uZulu amvalelise.
Nangithi mina sizafikelana manini libone ngisho khonokho ukuthi kuzaqala ngawo nalungcwaba usudoselwana ukuthi bekwakwaziwa kubukeke Heroes Day. Kusukela khonaphana zithobele nezinjalo lapho eziyahlanganisa khona impondo manini libukeke.
Sizezwa imbono yedale lamakhehla ezaphu iCouncil of Elders ngokubhubha kukaMgabe.
Umuntu obelilonke nxa esesihlukule i-terrorist yobusibanhlane ungamzwela kukuphi into njalo because to me wayetshengisa ukuthi vele kalandaba lo muntu wesindebeleni kalandaba labantu bakureveti iswayi wayeleswayelegraja kuthi akwanise ukuthi ababulale sithole amandla.
Ivandla le-MDC lithi umongameli webandla uMnumzana Nelson Chamisa uza kuyaduduza unkosikazi Grace Mugabe kunye lemuli yakhe emzini wakhe othiwa yi-Blue Roof eHarare.
Umuntu wakaze waxothwa efeni ngakho kambona ukuthi kungabe kuyinto enhle kumnangama lohulumente wakho ukuthi axotshe umuntu ozokhala umufi njalo ozobambisana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isidumbu sowayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe sizasiwa enkundleni yeRufaro Stadium eHarare namhlanje ukuze uZulu ayemvalelisa bese sihanjiswa emzini wakhe kuZwimba ntambama lapho esizalala khona. Isikhulumeli somndeni kaMnumzana Mugabe, uMnumzana Leo Mugabe, utshele intatheli izindaba izolo ukuthi bazaphenduka njalo lesidumbu eRufaro Stadium kusasa ukupha abayabe bengakamvalelisi uMgabe ithuba. Ngomgqibelo isidumbu sizahanjiswa eNational Sports Stadium lapho uMgabe azavaleliswa khona ngabakhokheli bamazwe achiyeneyo andubana ayengcwatshwa ngesonto. Inkokheli yamazwe enengi ingezwekazi le-Afrika lamanye amazwe afana le-India, China, lwake wabusa iBrazil, Cuba, lalapho afela khona eSingapore, isiyazisile ukuthi iza kuba ikhona iNational Sports Stadium ngomgqibelo. Kodwa udaba lokuthi uzabekwa ngapi uMgabe lokhe luhlupha ngoba kulokudonselana okukhulu phakathi kwabo kwaMgabe abathi abekwe koZwimba ngosiko lwabo lohulumende othi kumele uMgabe angcwatshwe eNational Heroes Acre. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Denise Zulu Maxaphulana ukuthi ubona njani ukudonselana lokhu.
Yiyo nale ngihleli phezu kwayo baba mangithi zizasukelana ngoba vele sezithobelene abangale ngakubo amazwe Zulu babuhlungu ngento ayenziweyo babuhlungu ngokuthathelwa kwakhe umbuso babuhlungu ngalogu layo laye ugeneral owabo sebethobelene lalaba besikarangeni abathethe umbuso ngodlame sebesithi ithuba labo lokuthi babuse badle. Nangithi mina sizasukelana manini libone ngisho khonokho ukuthi kuzaqala ngawo nalungcwaba usudonselwana ukuthi bekwakwaziwa kumbubeke Heroes Day. Kusukela khonaphana zithobele nezinjalo lapho eziyahlanganisa khona impondo manini libukeke. Kodwa yikuganga lobubulali lenzondo abakufundiswa nguye yena lo osephumule.
Umbona ebekwa ngapi wena?
Wakasebe zithobelene ngoba bayadonselana abakubo bathi kabekwe kwaZwimba. Abanye bathi kabekwe Heroes Acre. Engakwaziyo ukuthi ulaso yini isibindi umnanga kwaso kude ngabamba ngenkani ngoba bayala abakubo lomndeni wakhe uyala. Engakwazi ukuthi bangabamba ngamandla yini bangadonsa ngamandla yini ngoba bayala abakubo. Nxa besala benjalo ukuthi kuyagcina ibekwe khona kwaZulu.
Eminyakeni ezayo ubona izizukulwana lezizukulwana nxa sezikhangela emuva zimbona njengomuntu owayenjani uMgabe?
labanye abakubo baba abanye abantu bakhe bazamenyanya ngegama alichiye muva ngegazi alichithe muva ibizo lakhe lizaba libizwa abantu abangala kuziqhenya ngalo abangala kuzicaja ngalo ngokubulala abantu akwenzileyo lesono asenzileyo emhlabeni usuzathola abanye abakhe sebemphika bethi sasingamali asizange sasebenza laye ayikho ingane alukho usapho lezi zukulwane zakhe zajabula zaziqhenya ngokuthi ubaba mkhulu bengumbulali kumbe ubaba bengumbulali uzathola abaningi sebefuna ukuzijeza igama lakhe besenyanya igazi lesono lesasihlanyela emhlabeni.
Alo-ke umnumzana Dinizulu Macaphulana, ingcwethi kwezombusazo webexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kunjalo nje umnumzana Ernest Malandu olilunga lamakhehla ebandla lezaphu ele Council of Elders njalo owayebotshiwe kusukela ngomnyaka ka-1974 kwaze kwaba ngomnyaka ka-1979 esetheswa icala lokuzama ugenqula umbuso wabelungu uthi umbuso kamuyi umnumzana Mugabe wawulolunya ikakhulu ebantwini beMatabeleland. Uxoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Mina ukufaka Mugabe ke makula akutsho lutho. It's a non-event because Mugabe killed abantu baseMandebele including abantu bethu abafowethu. So umuntu okubulalela umuntu vele ngamthi xa isebhubhile umzwela njani wayevele edakuke kuzaphu ngo-1963 wayevele ethengisa ukungahambelani labantu beMatabeleland lanxasa singakakokungabi officially spy but i-movement yonke kusukela lapho iZipra isilwa Mugabe wayepart of the instigators because i-instigated ukuphuma kwenzisani ngo-1963 ama-killings onke lama-event onke ayenzakalayo kusiya kuTanzania Morogoro whatever izipha ngo-1976 is part of it.
Ncwali sithi kunengi okungabukekiyo akwenzayo kuyini kahle kahle ongakuqamba.
Ngangithi kunengi okungabukekiyo akwenzayo mntanami khuluma ngokubulala abantu ngo-1980 kakhulu ngo-1980 esenguyo sezibambi okuthi ukuthi kwayevele lesiqhike ngaleso sikhathi before 1980 uzafaka umuntu amfunayo then the rigging started ke khonapho 1980 Mugabe wathi waphiwa lowo mbuso then ngo-81, 82 to 87 was busy killing amaNdebele. How can I be happy ngomuntu obulela abantu bakithi kusukela ngo-79 zansi sasizwasede dipensing abanye sasingababoni njoayengamazela khathana but ke ngigxila kakhulu ngesikhathi esephethe yena umbuso ngo-1980 ekhanda ilizwi lokuthi izapha ithathele i-property yezipha under the auspices of nabantu ama-terrorist. Umuntu obelilonke nxa esesithi uli-terrorist uyabusiswa njani ungamzwela kukuphi into njalo because to me wayetshengisa ukuthi vele kalandaba lo muntu wesindebeleni kalandaba labantu bakuri-region this wayele grudge uthi akwanisa ukuthi ababulale sekuthole amandla.
Thini ngesivumelwano se-unity accord lalaba lokho bekhona khona ngale abemandebeleni abalokhu besebenza labo
something eyadaleka unkomo futhi ngengxenye abantu bangami ukubulawa but yona ngokwayo i-unity accord akula zinto ezibambekayo akula mpahla ezahlanganiswa bobabili ezezandla lezi ezapha labasala ngikhona ngale basele ngokufuna ukuthi ngengxenye bazakhotha actually zapha abantu abaningi abayahawula banjengami nje ukuthi nxa ukhuluma lami uyazizwela njengokomdala okuzihawulelayo okuhola 317 bond which is about $30 in his own country okungalakunanzelela kokuthi uMugabe nguye esasilayo futhi mhlawumbe basizwele ukuwa-remark esithi amatitsha vele ngaachiya utitsha yikho yena wabuthiya what type of editor is that uzamzwela njani kumzamzwisa njani into njani.
Siyabona njalo ukuthi kule ngxabangxoza ukuthi uzabekwa njani kuke kwaba lokudonselana kwahulumende lakumndeni wakhe.
Ukudonselana mvele kufanele kube khona ngoba nguye wakudalayo ngitho nje ngoba unkomo wayengafuni ukuyabekwa yi-Rosebank Mugabe wakukhiyeta umabheni wayengafuni ukuyabeka yi-Rosebank. Mina ngikhumbula ukuthi okungaba ngcono kukho konke njengoba sibula nge-ground evele njalo laye kayebekwe yi-Rosebank lapho kulabo bhuru bakhe bafike bambuze ukuthi wayesenzelani into enzi kangaka yokuthi afake umuntu lapho angafuni khona laye kayihambe yi-Rosebank njengawo umuntu ohamba yi-Rosebank ngenkani.
Alo-ke ngumnumzana Ernest Malandu olilunga labadala kubandla lezaphu ele Council of Elders ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Umsakazo we-DW Africa uthi izizalwane zakwele Nigeria ezingamakhulu ayisithupha sezisukile kwele South Africa zilubhekise kibo eNigeria kulandela udlakela oluqondiswe kwabokuza. Usomabhizimusi wakwele Nigeria ungaqanjwanga igama nguye obikwa eqatshe indizamtshina zokuthi zisuse abantu laba. Iphephandaba le-Chronicle lithi intengo yokudla ezitolo iqonge okuphindwe phose kabili kuyona le iviki kobulawayo osekubangele ukuthi uZulu athwale nzima. Okwamanje ke sesilalela amazwi abalaleli bethu be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Alibonani basakazi be-Studio 7 nabalaleli bonke umhlaba wonke. Yabona mina into engathi yangikhathaza indaba le ukuthi abantu bezano izolo becriticize umgabe besithi ngiyobulela izwe wathi ogawule bekhuluma bakukhulumayo. Namhlanje bathi umgabe ihero, angisawazi manje lapho ukuthi okuyikho yikuphi la. Ihero kumbe ngiyobulala izwe asawazi. Cela nje abantu bezano besitike kwentweni eyi-1 ma umgabe wabulala izwe. Nguye owenza ukuthi abantu behlupheke eZimbabwe bengasatshintshi nje ukuthi umgabu right. Ma umgabu right, betshela abantu ukuthi umgabu right. Aba bantu ebe-wrong yibo abatshontsha imali, batshontsha i-diamond, yabona. So lo ukuthi lobu bantu bekhuluma izitori nje ezokuthi ogawule sebetshintsha, ye lokho kukhulunywa nguLeo onjani njani lokhu, hayi khona kuyayangisa into abayenzayo. So ma kuyayangisa babele position eyi-1. Bengafuna ukudukisa abantu bethu la. Ngiyabonga.
Hey, linjani mphakazi, linjani? Ngiyakhawunda sibanda laphebusana benu. Funa nje ukubuza ugawule nje imibuzo emibili emithathu. Lanxa nje namhla ngaba ambanga lethuba lokungena. Ngike ngacela ukuthi lingifonele. Hayi, bekunzima lamhla. Bengithi ngibuza ugawule nje ukuthi kambe shiwa nxa sithi khona amabhasi ami kahle indawo zonke emagumbini amane ukuthi athwala abantu. Ngabe utsho le Mathebelelendi yini konke nje Mathebelelendi ma-reserve, Mathebelelendi South abafuna ukwengcwaba umgaba abafisa ukuhamba bona libacabangele njani? Ngabe sitsho labo na umbuzo wami naloyo bengifuna ukuwubuza. And then two bengisithi hhayi ngiyajabula uma ngisize ugogo lo otshingayo isihlobo sikamgabe kumbe ngunina kumbe ngugogo wakhe kumbe ngukhazeni wakhe ethi khona umgabe ubulewe khona le lapho beseyelatshwa khona umuya kakwalo angavuya ngapho kibe uvele uzadobhana la i-serious uzimisele lokwejele futhi hhayi siyabonga nxa ngabe laye lamhla uzibuhlungu. Kumele akwazi ukuthi abantu laba babulawa ngumgabe labo balabonina kade bebathanda njengaye ethanda umgabe kayizwe ipheni leyo kayizwe ye abantwana bayafana. Njalo ugawule uma esithi le ndaba abantu mabayikayiphele phela bona ugawule yibo abantu ukuthi indaba iphele ngoba azange bavumele abantu ukuthi kwenzakale obumele kwenzakale. Kambe shuwa indaba ingaphela njani nxa umzali wenu waphunga unyamalala nje ebusuku ligwejihilela kwamfanele sebuye thathwa kube sekusiba yikhojosi usucabanga ukuthi singawukhohlwa ungayikhohlwa njani into enjani? Mina nginje kangikhohlwa lamhlanje ubaba omncane uGilbert Ziziba wekumkhansela weGwanda South babuya bamthatha ngaleyo ndlela ngesikhathi sekukhura ukuthi lalamuhla asikwazi kumbe bambulala kumbe kwayenziwani ngaye. Okubuhlungu yazibuza nxa ukuthi bambulala uzibuza ukuthi bambulala ngandlela bani kubuhlungu asikhohlwa ngokuya lokhu usithi uhleli cabanga ukuthi ngxa mhlawumbe sizambona ethutsha kanye ungayikhohlwa njani into enjalo. Ugawule lo angikwazi ukuthi yini abantu bemqambela amanga besithi liNdebele. Angikwazi waye abantu beqambela ugawule amanga besithi liNdebele.
Sarbonani kuStudio 7 megama lami u-Adolf Shaba. Mina ngithanda ukukhuluma ngopresident umgabe ongasekhiwe njengamanje. Yebo kambe kuyisinto sakithi ukuthi hhayi lapho umuntu mangasekho emhlabeni abantu bakhuluma nje izinto ezinhle kangayo kodwa kuningi okuba kwenzile njengamanje abantwana bezimbabwe bagcwele amazwe wonke omhlaba badinga indlela yokuziphilisa imisebenzi ayikho yonke into eyayikhona infrastructure eyayikhona ngesikhathi se-Rhodesia ayikho sibuye ezintweni ezifana langendlela kade senza ngakhona ukuze ahlale embusweni sikhuluma nje ngumuntu ofana owayenza i-ground kunama-families amaningi anginabo abangabazi okhulu babo abangabazi ogogo babo ababulawa yile nto sikhuluma nje le nto enzeke manje 2008 sibonile abantu belala ezintabeni ngenxa yakhe abantu bebulawela betshisela imizi ngokuthi nje baswele umbuso wakhe bakhetha ukubhotela omunye umuntu ongayona i-ZANU-P F so ayikho into enhle esingayikhuluma ngayo ngaphandle kwemisebenzi yakhe emibi ayenzile ezweni lakithi izwe lakithi lihlekisa umhlaba kungenxa yakhe.
Bonani Studio 7, igama lami nguSiphosiso. Mina ngizocela ukusho nama kusenhliziyweni yami. Mina into esenhliziyweni yami ngaphawula nje ngokushona kukamganga. Into leyi ayi mina ayimphathe kahle kakhulu. Akhulu iyangijabulisa ngoba ukushona kwalo baba ngamvele ngulindele ngathi uNkulunkulu naye umthethe lethi ngisifiso sami ngifisa ukuthi ngabe kudala wahamba ngoba into oyenza abantu ibuhlungu kakhulu kumanje sigcwele indawo yonke ngendaba zakhe bona nabangani bakhe bebulala ilizwe ilizwe lalilihle kanje labulawa laphela kumanje nje emazweni siyagijinyiswa asinasithunzi kwesinye isikhathi uzufika ebantwini uqala ukuthi uma uloku lithi liyaxoxa kuze kube nzima ukuthi ugcine usuzi-identify ukuthi ubuyaphi ngoba inkulumo eliyabe liyizwile uyawuthothi vele abantu bakhuluma kabi ngawo kube nzima ugcine usuzifihla nje ngoba basuke bengakuzwa abanye suke sikhuluma ulimi olufana bengakuzwa ugcine usesaba kanti-ke akufanele ukuthi uma umuntu wesaba ukuzisho ukuthi ubuya simzonda kabi kakhulu kakhulu. Ngiyabonga.
Alawu-ke abengamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani lenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leMelika namhlanje linanza iminyaka elithumi lasithoba minwembili kwenziwa isihluku sokutshayelela indizamtshina kuzakhiwo ngamalwa ecatsha. Kunabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2500 abezihlengeni zeBahamas abangaziwayo ukuthi bangaphi ngemva kweviki kwaba lezulu lesiphepho Hurricane Dorian lanxa kulezidumbu ezingamathumi amahlanu esezitholakele. Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukuyaduduza unkosikazi Grace Mugabe emzini wakhe othiwa yiBlue Roof. Lokhu kulandela ukumiswa kwedili lokuthakazelela iminyaka engamathumi amabili kwabunjwa ibandla leMDC njengendlela yokuhlonipha uMgabe. Lokhu lamazwi okuncoma uMgabe akhulunywe nguChamisa sokuthiye abanye abalandeli bebandla becunukile ngoba besithi uMgabe wazama ngamandla akhe wonke ukubhidliza leli bandla ngesikhathi okwabulawa amalunga eMDC ambalwa kwabotshwa abanye njalo abanye bahlukuluzwa ngesikhathi sombuso kaMgabe. Kodwa isikhulumeli sikaChamisa uMnumzana Nkululeko Sibanda utshele iStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Sibona ukuthi uPresident Chamisa uchilo ukuthi eZimbabwe kufiwe ngalokho kufanele kuhlonitshwe kwamiswa lokuthakazelela ilanga lokuzalwa leMDC ukuthi hayi njengoba kukhona abakhalalezweni keseke sime sicabange njalo ukuthi uMgabe se uvotele iMDC ngesikhathi sokugcina sakhe sokuvota singabuza sithi ivoti yakhe enkulu kakhulu ayenzileyo empilweni eyo yodwa ivoti kamgabe yangasiyo ukuzivotela yena etshengisa ukuthi phela ubesekholwa ukuthi ibandla le-MDC yilo elingaqhubekelisa ilizwe leZimbabwe lelisa phambili. Ngibone ngani khona lokho kwenza ukuthi uPresident Chamisa njengomkhokheli kufanele owavotela uPresident Mugabe njengalokho akade kwenza insuku zonke ehamba ekhalela abantu ababulawa yikholera andakade bebulawa mhlawumbe nguhulumende. Siyawazi bakhona abatshona ngo-August last year ngo-January lonyaka obehamba ayabasapota. Ngibone ngani kuzaba khona amalungiselelo okuthi upresident Lesa Chamisa ayefika. Ube ngakatsho manje ukuthi uhamba nini njalo kuhlelwa ngaluphi uhlobo. Kodwa ngibona nxa kuyikuthi ngahamba kungela yabe kuyinto eqondileyo njalo eyinto efana nezinye izinto akazenza embana.
Manje aliboni esiba lodubo lokungena lapho angayalelwa khona ikakhulu ngama-CIO?
Bangazama phela lawo ma-CIO kodwa ngibona ngani babe behlulekile bona babefake umnangagwa ebuzimini obukhulu bokuthi wehle ukuhlonipha ukuthi kulesidumbu njalo kulemfa umuntu wakaze waxotshwa emfeni ngakho kangibona ukuthi kungabe kuyinto enhle kumnangagwa lohulumente wakho ukuthi axotshe umuntu ozokhala umufi njalo ozobamba izandla.
Bakhona asebesola inyathelo elithethwe yi-MDC ikakhulu umongameli webandla elokuthi ahloniphe uMgabe, abanye sebesithi lasebandleni bengaphuma. Lithini lina ngalabo abatsho njalo?
UPresident Nelson Chamisa kahloniphanga uMgabe, uzihloniphile yena, wahlonipha usiko lwakhe njalo wahlonipha indlela okwenziwa ngayo isikhathi sophenxa ukuthi kwaba khona ukufa umuntu nxa esefile kuyathiwa hayi kasiqaleni sibe kumuntu ngemva kokubana sikhulume ngendaba ezithize lezimbalwa. Abantu abazange bayale ivoti kaMgabe eyaphiwa uPresident Nelson Chamisa njalo asanga lo president kazange ayale. Angiboni ukuthi kungani sofanele ukuthi abantu kade sibakhalayo ukuthi yini sithi yena hayi labo abakhalayo bafanele bathuliswe. Siyazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa ubethulisa abantu abaningi elizweni leZimbabwe kwesikhathi eside kakhulu. Kuyinto nje esihlala yenza kuye ngumuntu olenhliziyo enhle njalo okhangelela ukuthi eqhubeke siya phambili angakha ukubambana kubantu beZimbabwe njengalokhu akwenzela kwe-MDC ehlanganisa ezehlula ebesesehlulile kwaba lodubo olukhulu kakhulu okweminyaka phose eyishumi lanhlanu kodwa yena usezilethe wakuhlanganisa. Mbone ngani nguye umuntu oyedwa ongaletha uzulukazi weZimbabwe ndawonye njalo okwenza ukuthi enelise ukuthi uthatha ama-decisions lamacebo afana lawo nalawo ukuthi mina ngikhangelela ukuthi izizela zeZimbabwe ngizilethe ndawonye loba zisuka ebuzimeni ezisuka ku.
Hallo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-London kweleBhilitani. Kusasa ke lingakhohlwa ukubana siyaqhubekela phambili ngohlelo lwethu lapho ebesihlaziya udlakela oluqondiswe kwabokuza eSouth Africa. Kusasa ke sizaxoxa lomqondisi moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Simbuza ukuthi kanti abantu beSouth Africa abakhala ngokuthi bathathelwa imisebenzi lenotho lokunye kunjalo ngabantu bokuza abafani na labesigaba semaNdebeleni labo abathi bathathelwa imisebenzi ngabantu bokuza. Lalelani ke ingxoxo yethu kusasa.
Land of the horse. How can a white man usurp the land of the black and wolf? after taking America from the Red Indian, I'm proposing a victory toast. They started raping Africa off its resource right from the coast. In the name of the white farming and food security, they robbed the moose. Running helter skelter from their set on the campfires, the snow and the frost. They settled in Rhodesia, away from Russia, from the isles like coast. Robert Mugabe, the beg as a horse. But now Mugabe is your list of fools. Right up Mugabe, stand strong and protect your land from these wars. Either to more so, now so, yeah, so. Suffering is all Zimbabwean war. Right from his head, go down to the school. And the powers of the West stoop like hawks from an Aken tie onto Africa's vest. Mr. Blair, take your England, make me take me Zimbabwe. Robert Mugabe says the murdered Garvey, Kwame Nkrumah, yeah, stand for, and the rest like vampire bars ready for the African blood. Guess who is next? One man against the world. This old man stood every time. Yes, every great, bold, and brave African leader who emerges must fight the loss. Stupid economic sanction they level against Zimbabwe. Expecting the West. Robert Mugabe stood tall and robust, portraying his best. God bless Zimbabwe against the wicked, bloody vampire.
The heads of state and politicians round the continent are failed. They have sold out the continent. Lord knows they have failed. That is why bulls upon bulls of Bashan won't take a hold on me.
Hold on me.
Bulls upon bulls of Bashan have beset me round and round. Trotting out of Sodom together, we keep on surfacing forever. Send it up in a R,
Zimbabwe.
Trash it up in a O,
Zimbabwe.
A lion on your little roots,
Zimbabwe.
Tear down the gate,
Zimbabwe. Zimbabwe.
Zimbabwe, the powers of the West say, to lift up the economic sanction and cut down inflation, Tsvangirai must be given the leeway. Fighting tooth and nail to reduce Mugabe to an anteater, they said the old man has no say. Ah, the so-called aid from abroad, the isle and the scope from Zimbabwe, they kept at bay. The hitherto landless people in a Rhodesia have land over in a Zimbabwe. Behind every dark cloud is a silver lining, so Zimbabwe expects a brighter day. Defying all the hot air from the power that be. Thabo Mbeki comes along the way. Stop the stalwart behind Mugabe. A power sharing deal was broken with Nobi. Mugabe, Mbeki. Mbeki was fast to resign based on some baseless political fear. Rise up Mugabe and protect your people from this game. The white man's disease.
Mugabe, yes, uyavaleliswa lapho lijaha leGhana, umnumzana Black Rasta, esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ke inhloko zendaba. Isidumbu sowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe sizasiwa enkundleni yeRufaro Stadium eHarare lamhlanje ukuze uZulu ayemvalelisa.
Ibandla leMTC lithi umongameli webandla uza kuyaduduza unkosikazi Grace Mugabe kunye lemuli yakhe emzini wakhe othiwa Blue Roof eHarare. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe listinte njalo ngo 7:30 ntambama. Libe losuku oluhle.